Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
Abanye sebebuyela ezindlini from a city wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road.
Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kwisigaba se-Premier Soccer League kanye laku-Division 1.
Into engayitshela abakhulayo secret ukuthi bengabambi into efana lembanje ama-drugs. Mina ngiyithutha kunathwa kodwa mina into nganathiyo ongabhemiwe, so ngibona kwansebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko yesizwe sikamthwakazi, sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwafana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe, ngahamba nami kwafana ke njengoba uyakungibona mina ke ngiyabe sengitshintshile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwelikamthwakazi okwesiNdebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisanga lokho esingajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli impela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina singamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamachishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siyasibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo.
Amabutho ahlukeneyo iqweqwe lwalukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amatshitshi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho amatshitshi avelela ePlumtree amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthuthwe kwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nesigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi uMzilikazi njengomsungulu wesizwe owakhothama mhla ka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhla ka 5 September or xa umhla ka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelisa ukuthi bathi kwaqala basemsebenzini siyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuqoqa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa
akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu so kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa ugubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kaMzilikazi Cultural Association kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikuyini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources abedingeka lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from a city wall beswele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela ukuxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wencwala le ungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko?
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko ngikhulele emgenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane so into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level elunye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwaso ngaphuma futhi nonkamisa A-level mpela 5 points so ngaba ngumuntu nje othanda usiko nangikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uchaka lapha nasigijimisane mpela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana into umuntu akhule ethanda usiko le-culture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko kukhanye impela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe Village 9 eNsiza. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakade ezindle 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetyontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha lingakhangela abaningi lapha enisiza engafika ku-grade 7 abadala bathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo labantwana sebeswela even ama-project abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo amankazana kwesinye isikhathi yabe sikhanyela ngodubu abe khanyelane lalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona ebona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima ecine esisiyayenda emncane ngendaba yokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kula ngibo but mina ngokubona kwami ngibona ngani ngabe kuthiwa kule msebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoku
ni okunye okubi osokubangelwa yikuswelakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona ngababhema ama-drugs abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama-drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa yikhonoku ukuthi imisebenzi akula ngoba ma kulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongu le something oyenzayo amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuthi alimaza umuntu mbu ugamula umuntu ngebhemba awungeke ucabange ngoba uyabule something oyenzayo ukwanisa ukuthi ngcento leyo uthona uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right.
Icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo?
Sicela uhulumende ebesincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe le something esiyenzayo like ezama-youth kube la ma-project amaningi ningatshiyeneyo ama-project anjengokuthunga njengokufuya inkukhu njengokulima maningi vele ama-project esingawayenza even ukufundela amanye ama-course for free o-building wathi behambe bengena ngezindawo kube lani le mfundiso ebakhona umntwana lo mntwana abe le-choice yakhe azikhethele wonke ama-youth abe elesifiso esinjengesami azikhethele yena umsebenzi abefuna ukuwenza ngaba le zinto eziningi eziyenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhana kwi-easy ngibona ngani even yena upresident ukuthi uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise noma kungaba le dona elingafisa ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatsha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye isayizami ngakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe likusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from kuhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ingakhulu abadala bathi hathi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza imfundiso abe suka layo ekhaya le mpilo yakhe ayiphila ngibo ngoba liyabona ukuthi mina mananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza ukuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo babe bemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ensiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngudaboka Ncube
siyabonga Daboka ngesizwe ezokholo
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu Jehova wethu ubana uvumile ukubana thina isaphila silizwe leli lizwe lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla ukubana silizwe angazi angitho kabi abanye ingxenye yikulizwa okokugcina leli lizwi lanamhlanje leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselelwa umoya sizehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1 sisiya ku-4 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 beka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa 2 keba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho memeza ngokulunga akakho wahlolela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi. Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engathi ngokwabafokazana. Kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso, yikuthi labo abasikhokhelayo, njengoba ngijilo baba yibo kumele bakhokhele emagumeni, kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubo mama ikhipha izinto eziziboze ezingafanelanga. Kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini, ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu. Manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba, sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini. Uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba, abantu balalele bathi sesizakuzwa okuza sisiza, kodwa bizwe amanga ahamba ngenyawo. UNkulunkulu kube sengathi kakho kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga, entshonalanga, enyakatho kanye lezansi. Abantu badinga indlela ukubana bakhululwe ebunzimeni lobo, njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo. Kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga, laba abaphansi baza kwenzani? Ilizwe libhekane lendlala, ilizwe libhekane lokoma, ilizwe libhekane lezinto ezinokuswelakala kwemisebenzi, kuswelakala kukagetsi, kuswelakala kwamanzi, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi. Abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nanti udubo lani luyalubona, kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo bungatsha ezijiyene usukela phansi kusiya phezulu, uzwe umuntu esithi awulamuntu abulawa yindlala. Ayisilo qiniso lelo, kungakhulunywa uze umuntu ethi senze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa phansi kakubonakali. Unjengobaba othi ebantwaneni, bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki, lizasutha. Bayasuthana abantwana, ungasukumanga, wayasebenza, ubaselele. Ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho, uNkulunkulu uyakushaya indiva, usuphenda ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi, wenze izinto eziyizo, uzelule isandla sakhe, avule le ndlebe yakhe, alalele imithandazo yethu. Asikhuleke Thixo engcwele, sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgoqo primary school eselokishini lenkulumane kobulawayo, njalo usuke lapho wadlalela iqembu le-Highlanders labasakhulayo.
Ngathi ngisemgoqo ngasengiqala ukuyatraina kuma-juniors e-Highlanders amanda 10. Ikho ngaqala khona kuma juniors e-Highlanders, ngangikhotshwa ngu-Ali Papa Dube under 10, under 13 up to under 15. Ngamuva ngawu-Restars uPapa lapho amuva khona siyawu-Restars.
UMasuku uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Sadlala i-tournament okuthiwa yi-Chom Kings. Iblower Province yadliwa kufinali yeHarare Province, yayinabogogerere o-Evans nangayinabo-Colmore, Stanford Mube, ozibanayo bandira ile-Trevor Pier. Siri ngobile Ndlovu. So ngaba yi play of tournament kwa ngathola khona scholarship esokuya e Harare Agatha Shinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Dzenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama twins o Peter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika, o Elvis Meleka, Edward Sadomba, labanye nje engawaqambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Agatha Shinet Soccer Academy umasuku labanye bakhe bebefunda esikolo se-Lord Malvin esendaweni ye-Waterfalls e-Harare sona esahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela eKadoma si-Lord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia lapho ezahlangana khona le-The Likes of Kenneth Mwene. Bedlalela iZambia ama-National Team Schools oyemalawe bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya, kwaba nzima kithi atho 14 saba ngunumber 3. But replay of the tournament yavela kithi u-Elvis Meleka lo goalkeeper of the tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
Umasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1. Kuthe ngo-2008 uTsenga esechiye umdlalo wenguqu umasuku labanye bakhe basuke beyisithiyagalombili besiyadlalela iqembu leShooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Ngahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msalat, Elliot Matsika, kochwa uMike Matsibanyeka. Uyo wesuke lati ku academy so ayongasteel coach khona ngale sasi 8 and sonke si 8 sadlala first 11 ne Shooting Stars after 2 years ngawo motection adlala ku motection 2010 lapho esathatha khona league as a motection team.
Iningi labadlali aphule labo kudala bathatha umhlala phansi njalo masuku uthi okubangele ukuthi adonse isikhathi eside kangaka edlala kuze ngalaphezulu ukuziphatha.
So from 2008 up to 2023 iSecret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ngifit into enzidlayo ziyahambelana le nto engiyenzayo umsebenzi wami yini into engayitshela abanye abakhulayo Secret ukuthi bengabambi into ezifana lembanje ama drugs la mina angiyijuta kunathwa kodwa mina anathi umuntu onganathiyo ongabhemiyo so mbona kwansebenzela la
uma sikuzalelwe edolobheni lakobulawayo ngomnyaka 1987 njalo ukhulele lokuthini lenkulumane amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHow Mine Bulawayo City Talent Vision kanye lendoni sakusa uthe ngemva kokuthatha umhlalaphansi wabhekisa amabombo kwelengi landi njalo ukuthi uyake ihlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kweZimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Nama Golden Ladies bacela bese eMzansi yena ke inzalo yaseMandebeleni
Ndlovu ngidabuka phansi khona le emaTop ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater, mase ngikhulile ngasuka ngaye South Africa kula engihlala khona enjalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa, ngirekhoda ngubaba uDenchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda waseyashona, ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya uMoses Ngwenya the Black Moses West Soul Brothers ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Iwalala Wasala ngambe khapha ngubaba uFred Gwala uMadamara Choman.
Lapho wagcina ezimela yedwa kwezomculo ukhanya.
Ngo-2021 I decided to open my own group, to create my own group actually. So I group yami ayibiza ukuthi Golden Ladies. Ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malenzi then no Aida yayizinto bengihamba nazo ku Golden Ladies sasinama albums amathathu si Golden Ladies ngingasabaleli ngiyi 1 mina
Lilamu Ezra Jesus Banda sengiflathela sesiphuma kanje ke ngilokhanye asibethe begida njalo ubatshele abalale ukuthi bangawuthola ngapha umculo wenu njalo bengaxhumana nawe njani
ama albums la ayatholakala online you just google or download Khanyi Golden Rhythms featuring Golden Ladies uzithola zonke ingoma ozifunayo yes then mawufuna ukusibhuka in anything sikhona si available uya WhatsApp ku 0027 7182 42 2706 senithanda sicela support and sithanda ukubonga kini lonke senisupportile ngoba siyibonile utshintsho kakhulu ever since ngaba ne Golden Ladies everything just changed siyanithanda love and peace mwa
umdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Khanyi Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies wona abasanda wethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto singakehlukani kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi kwabantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuze phatha kwakhe ngemfanelo yikho ukubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1 selugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.